Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi umabhalane wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube usebanjwe umkhuhlane weCoronavirus. Iphepha ndaba leHerald lona lithi eleZimbabwe lizathola amajekiseni okwelapha iCOVID-19 ayizigidi ezintathu. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani basakazi bakasithethi yesenzi. Mina ngilombuzo lapha kubonaba othiwe ngani iy'nkokheli zethu zoneze zikhona ukuthi yebo siyabizwa bayifakile i-lockdown. Kodwa esikubuzayo ukuthi khona bafuna ukuthi abantu babafanise lezinjalo ezidla ezilini kumbe bafuna ukuthi bona abantu babe zinkokheli zabantu. Thina sisakwazi ukuthi basifake ejele kumbe bafuna ukuvikela i-corona ngoba aluba bebengabantu abazinkokheli zabantu, abantu abavotelwa ngabantu, ngaba akwazi ukuthi abantu bathi. Mina ngizikhulumela mina lo Sifunduza lo sele 30 years ngilapha kuBulawayo, angaze ngisebenzi, phila ngokuzisebenza. Kodwa ke ma uzothi ngihlale endlini nginabantwana abangu-5 kungala 50 kg yempuphu engenileyo, i-fish oil kungela, ngiphile kokucongolozeni. Angifisi sibili ukwephula iziqondiso ze-lockdown, kodwa yakuthi ngidleni, uthi ngikudle, uthi ngidleni, uthi ngiphile njani. Besicela ukuthi ngaba cabangela abantu bengaphongukuyenza into nje.
Sanibonani basakazi abahle, hayi siyaphila nathi. Inkosi saselusile. Ngu-Andrisi Dlamini okhulumayo. Ngingathatha isikhathi eside nje, into engihlukumezayo khona lapha engithanda ukuthi ngibuze mpela abantu abake baphamisa izandla mpela bake babuze uhulumeni waseZimbabwe. Kambe mangathi yena uvala izidumbu ukuthi umuntu mayetshone la etshonele khona ungcwatshwa lapho. Manje laba ke abangaphandle kwamazwe mangabe sitshonile yena ke wenziwa njani? Ngoba kebe kunabazali ngale phambili kunabantwana, manje bazodela njani abantu? Esikweni lasesintwini abantu babethanda ukuthi benze into yasesikweni lakwabo mangabe umuntu esehambile emhlabeni. Manje njengoba ethi abantu latshonele khona kumele angcwatshelwe lapho khona, kahle kahle kuhamba njani? Kuzokwenziwa hayi lapho phela abayenzi plan.
Linjani balaleli labasakazi? Hayi thina siyancenancema. Unjani umnyaka omutsha? Hayi thina umnyaka omutsha lowo hayi awusimelanga kuhle ngayi corona leyi bakithi. Layi khisimusi vela alo nyaka besiphandle ngoba vela besizigolela amacimbi ngapha ekhezi, hayi besiphezu kwamacimbi sibili la mhlaka-25 mntu nje ongathi sidlisa ikhisimusi ngimehluli pofu lo kasikana mguni, hayi bebelo msebenzi wabo owesintu nje, yikho lapho esidle khona inyama. Hayi thina hayi lo nyaka njengoba sithemba abaphandle e-South Africa babevalelwe behlulekile ukubuya. Ngingazi abanye nje ngoba ilizwe likhulu bakithi, siyacela lo nyaka kumbeni ngathi kungayehla lokho kuyinto bakithi, asisazi labantwa bethu. Hayi yabonga kakhulu Mageza efumukwe.
Sanibonani Studio 7. Nivuka njani Studio 7? Studio 7 bengisacela ukubuza, uma kungake kube khona ukuthi mhlawumbe lingake kubizwe uChamisa. UChamisa akaze echazela abantu ngephathi ukuthi ule party, ngoba thina siyi-MDC kaMonzora noMakhuphe, i-MDCT siyidlile phela iparty yakhe eye-MDC Alliance isingeyethu. Manje uChamisa bengicela ukuthi uma kungabe kuyayenza ukuthi kwenzakala ukuthi mhlawumbe uchamisa kaze elokhu njana e-studio. Sike sifone sibuze iparty yakhe ukuthi kahle kahle ule party loba akaphathi ukwenzela ukuthi akachazele umhlaba wonke ngoba uchamisa udukisa umhlaba. Uchamisa udukisa umhlaba wonke nje abantu abalandela uchamisa badukile ngoba uchamisa kalaphathi. Bayovotani ke ekugcineni mase kufika ama-elections. Ngoba iparty eyi-MDC Alliance iphansi kwe-MDCT iphathi ye-MDCT. Thina nje singabantu bakamonzoro namakhuphe iphathi yethu i-MDC Alliance. Uchamisa kalaphathi. So abantu bakhe bakuyiphi iphathi ke?
Lingani basakazi bakastudio 7 nabalaleli bakastudio 7 sithi umnyaka omutsha thina lapha kubulawayo sihlangana ubunzima obukhulu emkhuhlaneni lo okhona obhedayo ohlasela abantu ngendlela ebuhlungu kakhulu. Ngathi sube sihlangana lalo ukuthi amabhasi esiwasebenzisayo akusanitize abantu njalo lokhu kuminyana abantu bengena kusiba lespending ebhasini njalo kulamuntu ozihluphayo ngokuthi akhangele ukuthi abantu bagqoke kuhle amamaski. Abanye abantu bakudinayo isiteji vele abavumi lokuthi umkhuhlane ukhona ibo akukhanyi. Kodwa okukhulu ngokuthi kulabantu abazimiseleyo ukuthi bafundise abantu bazame ukukhuthaza abantu ukuthi bagqoke kuhle amamaski bayilandele i-social distancing. Shuwa umkhuhlane lo uyabulala.
Lapho bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.